Ntateli Chris, ngiyabonga umbuzo wakho. Thina njenge athuzi ukuphumelela komkhankaso wethu lo sizowuhlaziya ngemva kwamalanga amabili, ngokwamalanga amabili. Kodwa masikhangela thina ngamalunga ethu, izinga lamalunga ethu wonke phose abengekho emsebenzini. Ngokunjalo thina sikhangelela ukuthi ngelusuku lwakuqala ngalezi statistics esilazo sitshengisa ukuthi amalunga ethu azwile njalo alandela umkhankaso lokubizwa kwabo.
Manje nxa kuyikuthi alisoze lifeze injongo yenu, lizoqhubeka yini litshengisela, kumbe akhona amanye njalo amanyathelo elizathatha?
Esithanda ukuthi sikuchasise ebantwini kakhulu ukuthi amalanga la amabili omkhankaso wethu isandulelo somkhankaso ozayo omkhulu ngompandula. Nxa uhulumende engafuni kumbe elokhe encitsha izisebenzi iholo elaneleyo, amalanga amabili lawa aqakathekile kithi ngoba sikhangela ukuthi lezi kolo sezivalwa. Kodwa uhulumende ngalawa amalanga sifuna ukumtshengisa njalo simkhuthaze ukuthi akukukhangela izisebenzi. Impilo yonke sisenzakala kathesi ifuna i-US dollar. Layo uhulumende kwezakhe inhlelo lapha funa khona imali, ufuna i-US dollar. Kunje nje izimiseki ingaphansi kwakhe uhulumende ufuna i-US dollar. Abadala badincile amazwane kunzima. Ngokunjalo sithi thina lawa amalanga amabili lamhla kusasa indlela yokuqala lapha sisamncenga uhulumende ukuthi akubuye sixoxe ndoda silungise indaba yeholo lezisebenzi. Engaba isiqoqodo ngoSeptemba uzahlangana lembila zithuthu. Moyo uthemba kuye athu spokesperson.